Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ebuseni mhla ka 10 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpolisi asenikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami bengisizwa ngiphandle but kanti siphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuhamba nisake kakhulu okwesikhathi eside sibishe singaiya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa kukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole. Wotshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubatshutshisi emahofisini abatshutshisi. Bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzilane ekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe nobufakazi obunganje buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakale ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitsho yikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizwa kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani
kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini lika babumzila zasezilinywa yizinto zikababumzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo laye uthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi akhangele emthethweni nje ukungisa iplazini lenindoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So low layo sengathi sesincedisa ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha ngakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisikho ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinja zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzilandlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla lezanu PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu think that he was with the Lekaris Garanan party. Umelutu Makelan, but Makelan was a picture with Tara. Umundlo Ukaya Ubejisa, Inkoma, the Plazin, upon the Wemvumoyan. Then Wucho Waki, Utiana, Izjazami, Ziluminko zakhe. Abese sithi mina ngisezelile ukuzena izinja ukuthi zilume inkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini eselamapholisa. Ngakhangise enkambeni ngayathatha i-statement engagcina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami bengisizwa ngiphandle but kanti bephikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi xa umuntu levuma ukuthi inkomo lezibe seplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana nokuthi isemzini wakho whether kusedorobheni kusemakhaya, kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzweni engabe isethuselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphambi ukuthi amaphoyisa ababuye lobunye ubufakazi obedlalo bakade bebulungisile engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani unga uhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU-PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu eseZANU-PF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kufiza iland reform mina bengivele ngirente eplazini leli. So ngaba ngumuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilozi leli plazi ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU-PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-Army ku-prisons la ku-national parks lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela wabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yiploti nje. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa nguNgwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yepulazi leli ngumuntu wakuthi ngo-2001 ngibotshwa mbotshelwa kuthiwa mvulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangiphareda phambi komphethela izindaba ngaphuma ngikusemanye iziphepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MP umuntu ungumbulali. UNgwenyana lo sowaphuma kupholisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye wabahlezi eplazi njena leli. Yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singezalaba amabandla awezepolitiki especially ZANU-PF ngoba mbona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU-PF ukuthi athathe iplazi leli alinike abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msilandlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye esePlumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU-PF kumbe umakhelwane wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namuhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezinqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga i-$3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Iqembu le-Highlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa, njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube, yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede, uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathe leli thuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona, nalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo ngu-Dr. Kizon Mbetsi. Kufunakala abantu bazehlise bonke, ungakhathalekile ukuthi uphethe iphi iposition, njalo ungaliphi bandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni, ngoba kunobunzima mpela. Khuluma nje ngisekhaya, abantu ngiyababona namhla bebeholisa ukudla. Abantu baholiswa imve ukuthi bazokudla, and bayakhala abantu bayatsho mpela ukuthi hayi lokunzima lok angeke bakudle lokho, bazonikeza izifuyo. Manje uma kunganakho ukudla, ugcina uvele uforced ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayimfe wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima elizwe, abantu sebeze besidla izinto ongamelanga bazidle. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze i-mediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile, kodwa ezabe ifisa ukuthi lizwe lelilu. Siyavula isikole ngevikezayo, kodwa manje sizwa amahemhem abasike bebunda bakhonona babalisi bayatsho ukuthi hhayi angeke bavule bona, ngoba kunzima. Ngoba last year 30 Themba vale nzima vele bekukhoslo, ngoba ihope ayikho, njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga, ngoba imali abayihola incane. Qisolihle kunzima elizweni, lakunzima kakhulu amagama abikubele ezulisala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lathi akasikawukele, kanti abantu bezimbabwe bonani kusolihlayi. Siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizweni. Abakhokheli bamabandla onke bakhulumisane. Ngiyabonga.
Yezwa Sibhiki, siyakhala we are crying mana, but ngelizwe lethu sinje, ongithi nginje mina ngiyuthi lele MDC, nginombono ukuthi if uChamisa engaqoqa wonke amayouth ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathreni amazwe wonke amanye amthanda ukuthi njalo ayamfuna, ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu abe namasosha akhe naye abe yisecurity enzima, e-blind, e-dangerous futhi, so that noma ehamba kube ne-that fear kula bantu bam-attacka noba abafuna ukuthi bamgudluze. Phela yinto le eyenza ukuthi uChamisa angastep in nge-power nang-understand ukuthi akanayo i-security. Ngiyanthola, we are ready for that.
Salbonani basakazi be-Studio 7, lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami, ngokubona kwami, befisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane, ngathi ngahamba for good, engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini. Ahlahambe unomphela ubaba lo, ngoba hhayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha emafikeni South Africa.
Abingelela ba-Studio 7 bakithi, abathanda kangaka bakithi, ungamile inkomo wakithi esikhalangeni. Hey, mina ngilesimanga lapha nxa ukuthi awufule umfulo ukuthi awu president wangkhona ukuthi awuya ku Cape futhi nasilamba kangakahlupheka kangaka. Kambe u Cape futhi nas ikhefu lani nasidubeka kangaka ku president uhamba ku Cape. Hey, lokhu ngokunye phela. Abantwana lo nyaka phela baye esikole ngoba siyaswela imali yokuthenga amabhuku. Siyaswela imali yokuhambisa abantwana esikole balambile bafeyinta kathi sikhona abantwana dedelela kule ukuthi uzabakhela nathi. Hala jise ukuthi akuvote butsha kungcono lokho kuphela kuvote butsha. Sehlulekile baba lo akuvote butsha.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli. Mina igama lami uKK Ncube. Mina ngowami umbono enginawo ngicabanga ukuthi ubaba uMnankagwa akahlale phansi lapho le Politburo yakhe babonisane ukuthi bengeze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain bahlale phansi le-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babe vele bengaphansi kwayo sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phala ukuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British ngoba benemali eqilileyo. Akabuke njalo into eyenziwa yiCote d'Ivoire laphana badlelana neFrance iyiyo babevele bengaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hayi vele singabantwana kulanto singayenza njalo sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni ikuthi kukhulunyiswa ne-Britain iZimbabwe ivuma amacala lawo. Ibisi sithi kuBritain hayi ngcedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona njengoba ngangivele ngumntana wakho. Ubona ngalapha la kungasincedisa siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lize ngeledu. Kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangeni sebesiyichampela. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono lowo engilawo. Xa uPresident Mnangagwa engenza njalo yatshele nje iPolitburo yakhe ukuthi hayi madoda asingeneni kulolu nyawo olutsha maybe singalungelwa. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu ku WhatsApp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlaleli othe la ufuna simtshayele ucingo wakhulume lapha emoyeni. Yebo ke ngizaqhubela phambili inamba yakho sekuchayile babili ke abalaleli abatsho njalo. Omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwuboni kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngise Plum Tree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo kenza iqhubela phambili baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko. Hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC. Kathe sisikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo bese siyalala. Kutsho ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi sibukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMatwala. UThabisani Ncube laye usinike inombolo zakhe. Sasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni kumbe olwe-Live Talk ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko omsakazi nabalaleli ngibingelele enkayi abakumathema sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi lichayile sibili singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemoheng Lehobe Ngwenya lawe yasibingelela. UPressure Nzuza lawe yasivukisa lapha. UKwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza njengoba sikhomenta kanje Niyabadlulisela la ama comment noba asala lana. Sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa ama comment njoba leyalizwe nje khona phemsakazweni sixoxa labantu abachiyeneyo inqengabe bandla lezana uPF inqengabe MDC abenhlanganiso ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eIndebele ukwanele Trust Ndlovu laye usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka Gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uVusi Mpo futhi watching from Mount Botswana yebo ke thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba mvelele uPane ngoba mvela enkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibedlela senkayi siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisixhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele Iran lingabe lidubule indizamtshina ye-Ukraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili i-Iraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele Ukraine lithi injini yendizamtshina le yiyo ebangele ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngelemelika lisethesa ukuphula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yeMelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo le-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele-Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iran ngele e-Iraq ngele-Iran.
Ukhanya umongameli Trump isijeziso uphambili ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani obeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sokuphambaniseke kakhulu. Okwasikhathi eside sibishe singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi impi yakhona iyabe ise-Iraq so labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza udlakela khona ngale anti la iParliament ihle yavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake amavoto eMelika adla asuswe khonake so kakusela kuhlalisekana kusela kuthandana lalaba balahle ngoba labana abantu futhi ngama-brothers ngaba-forward lapha.
Loke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le Ohio khonapha eMelika. Ntulo sewaka. Ora ti wa waka. namhlanje kwezomculo silo Jays Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma ekudlala lakhe elitsha elithi Ntunjambe yoboke ngo Jays Marabini lowo umajaha wodwa Ndlovu umculo wakhe othi sithandwa okudlalade lakhe lithinto njambila sibongeke njalo abanye asebesichasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLoyisi Ndlovu sibukele esenotes kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDebeni ekhaya kusecholocho hayi siyabonga ke olivalelisayo lamhlanje ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC